into ade ikhuthaza ukuthi abantu bethandane, kungabi lokulwisana ebandleni, into yokuthi na abantu bengazwanani bethatha izinto befaka ku-social media. Umongameli lokho azange akuthakazelele, watshela amalunga omhlangano ukuthi yinto vele ezakwenza ukuthi abantu abasezindlini, ama-voters, bekhane besoli ibatho. So into akhulume ngayo ukuthi nxa umuntu eku-branch kumele ahloniphe umuntu oku-district, oku-district ahloniphe oku-province, siya njalo. Ngoba phela uzananzelela ukuthi abantu abathunywa yizani ukuzophazamisa umhlangano wethu, yibo abaletha umkhuba nalo ukuthi abantu babengahloniphani. Njalo baba khona enxa yabanye babengathinywanga yizani, abevele beyisigila mkhuba, abevele bengelanhlonipho, abakwanisa ukuthi behlanyele into zonezi ezimbi, umkhuba omubi ebandleni.
Ukhulumile yini ngezomnotho?
Okwemnotho ngathi into akhulume ngayo international relations, ama-international friends, abangani bebandla abangaphandle kwelizwe, ukuthi sebezohambisa umbiko ukuthi lapha eZimbabwe kule ndlala, ukuthi ukudla sokusilela. Wayokhuluma ukuthi i-bank, i-reserve bank yelizwe, bekufunakala ukuthi kutshintshwe vele abantu abayibo abagcine imali khona ngale, ngoba kukhanya bathatha imali, kukhanya bathatha imali befake ezikhwameni. Lokhu bebhekise ekhuluma nge-inflation ekhona elizweni. Ama-talks wayekhuluma wathi yena sokukhanya sobala ukuthi i-army, amabutho alapha elizweni, khanya vele balohlangothi abalusekelayo. Ngananzelela kukhu eyayenzakala, i-army ayizange ibuye ukuthi ilungise ilungisele uZulu, yayivele izama ukuthi ilungisele olunye uhlangothi ukuzani siye kuhlangothi olukhokhelwa ngobaba uMnangagwa.